Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqhakathekileyo lamuhla. Amapolisa lebutho leZimbabwe sebesenza uhlelo olutsha olubizwa ngokuthi yi-Operation Restore Order kulandela ukulungisa kwebutho kwezombusazwe kuhlelo lwe-Operation Restore Legacy olusise umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Uhulumende uthi ngasoze ajezise abantu abazabisela imali eZimbabwe eyafihlwa kwamanye amazwe. Sizalethela la ngokuswelakala kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Ku-Livestock lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokufiswa ngabatsha elizweni leZimbabwe elibuswa okwamanje ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu LFBOA Ndebele. Lingakhuthwa yile zindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.